Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU PF ukuchaywe sobala umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera izolo.
I-documentary ye Al Jazeera iyembula amaqiki lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU PF phambilini kokhetho oluzayo.
Uthule nalo uthi nxa yenkulumo yakho nxa uthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi konoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngomuntu ole ngomuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu.
Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU PF.
Kwathiya i-MDC Alliance achi siyamqolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe yimali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patton owake wabotshelwa amacala afanayo kwelekhinya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel lekaMacmillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo LCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa, yena othi
i-documentary ye Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF iyaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu, into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle nabomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe. Okusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sowaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chiroza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzana uAdvocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe leCitizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusutha labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swithani Chirowodza isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC koBulawayo. Untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudambisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabe kungcolisa umongameli ikumuzwa lo ukulena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khona ukuthi abakwenzayo ngezinye indlela lapha umuntu ole uyase umuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lakho okukhulumayo kona kokungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba akasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF. Abantu ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawedalele ephalamende, lanxa bengasoze bencintise kolwesenate ngoba kusesama. Abasuka kumabandla e-MDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulanta ndokazulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine iZANU PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule CCC, ngicela nje ukubuza ukuthi iparty leyi iformwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-CCC. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana PF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election nanti ngizwa abanye kuthoko khona kule constituency labantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo sokusala nje kulomuntu 1 ha mina ngibone ngani hiyo pheli democracy. Yikho engubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona kuopposition ukuthi kule democracy. Yikho esengubonayo kusecond republic ekhokhelwa ngupresident iDim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le opposition ujoine bakithi iparty ebusayo iparty yezana uPF ende ngiyasebenza ukuthi upresident wethu upresident iDim Nangagwa ewine futhi izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khona apho hayi izinto zilunga gradually nanti liyabona. As far as I'm concerned, noma bengafaka amakandidethi noma upresident wangkhona engama esithi ufuna ukuba ngupresident, ngupresident we-independent because kakahambi kukongresi, kakayindosewa ngekongresi kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election. Nanti yini democracy yangkhona? Besithi asisafuni iZANU PF, babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona ingani amathuba akho anjani?
ZANU PF is a part ele constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Kathesi it's 2023. Kuchu kuti mina so far anika qualify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa upresident wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu. Abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi mina nje ngeke ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami sizafika, singafika, ngiza kuma lami. Azange ngichiye i-opposition because ade mfuna isihlalo. Ngichiye opposition because of the confusion. Because of the disunity. From 1999, kulama MDC amangaki. Sivala kathesi so lize lifike lisithi lina so kule into ethiwa yi-CCC. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungi. It's just like an organization eformiweyo, kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka amakandidethi noma upresident wangkhona engama, upresident we-independent because kakahambi kukongresi, kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla leZANU PF owasuka kubandla leMTC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uSthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvios kalwalwazi olweneleyo ngenhlelo zebandla leCCC.
Kambe umama Lillian Timvios engathi uyajabula kuZANU PF, ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda, ngumuntu edesimhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuZANU PF samfisela inhlanhla enhle. Ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko, thina sibiye lonyawo olutsha esithi new approach, lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo, mbe yiward mbe constituency, baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengoZulu abamabandla ama human rights lamamabandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents, yiwo kuthiwa ngama stakeholders. Ngoba uMP uyabe yi-national representative eParliament, kameleli party umelela abantu. Lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka, mbe usithi confusion ngesikhiwa, siyesaba ukuchaya ama-primary election. Hatshi, abantu sebejayela into ezindala, thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe le-Southern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo. Umama Trivios simfisele inhlahla enhle, uma la izana imvumile, hayi kasebenzele isizwe, hayi isisu sakhe. Ngokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists. Kusasa mdlani izanu dilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC. Engasihluphi ngathi kakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo, badle, imisebenzi, imigwaqo, konke. Hayi, kuhoza nalathi, thina injongo yethu yibubusa, sikhuphe iZANU PF esihlalweni constitutionally. Njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali mbe sile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini. Njalo iparty eyachiywa ngumama lo ayisiyo CCC, wachiya iMDC Alliance. Hatshi, siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga. Sesakhohlwa ngaye, njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections. Kafunde kuhle ezwe esikutshoyo. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola eMelika angamachumi amabili lanye, US 21 million dollars. Okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolu gatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi ikolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
37 yinjani isihlobo labangani Nambo kuluma ungobela, ungobela mfana wase kwanda, mfana wase kwanda. Wee, siyalizo ya kuluma, sobo la wangani, yonke. Wekwele ulente hifungu hivuza, mina uti, zonga mwati Amerika, ipari puu. Naile bati chaziru watu hachu. Iti zo kipa, information yonke yase Zimbabwe. Kati inti angkona le noma zikipa information yonke uti, lento le ingetana. Inwetani, wabakozi zo pari, Amerikia pari. Ama pugu, locha zira mponti zo kipi, information yonke, kutuzo snutangani. Wabakozi wayo locha zira wankona laba labo, Amerika, benga ilandi straighti zani. Hama ilandi straighti zani, wekipi. Hako ndo ulo steruti wapale ipu. Wapale anabocha zira wankona watu wakipi, information. Anga usize ngalutoro, anga usize ngalutoro. Nambon usize ngalutoro, slovo la wanka, I'm born. Mabakozi lala haba daba amandebele lawa asa chenziswa lawa mapatini kwa CCC lawa ZANU-PF amandebele hota kuruma angeku uzu mte soni ne kuruma angeku uzu mte soni na haba wakurumu kawuli lawa chuma lawa bandama ewa isi ndebele na nga alifuti lakuta mbandi bata umu mzora ya mkwena ne amandebele asale kuruma amandebele kuruma angeku uzu mte soni ne kuruma Hai, berani cincaman dewa kepada cincap please. Hai, cincaman dewa kepada semua makwa pagula apa gula apa semua makwa pemandiri. Hei, ni abang ayam kubur, ayam kubur dan kepada difun di leh amil ini nuatin kan difun. Yesus cincaman dewa ni nomazenzi. Kau tu
Sanibonani, bantu be studio 7 abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane ngasejotsholo center. Mina isicelo sami sithi yini bantu be studio 7 besicela nje umnanga kwa angasijwayele. Mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe sina bantu besindebele simesodwa angabe lokho nje esincindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela abantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnanga kwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe lokho ayinikeza abantu nezimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathini thini ayi cha lokho ke hayi akakwenze kube khona ngale esishoneni thina besicela nje sindebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina abakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnangakho siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngise South Africa ngiyabonga kakhulu bantu le studio 7
salibonane lokho ngiyakhuluma bakithi okhuluma wa BG Bamba uyazi baqinisile ukuthi izihlakaniphi impela ziyaphila ezisizelo ukuthi izihlakaniphile kanti cha kahlakanipha nangu uGawule ukhulumela abantu abatholwe etshontsha imali ngokungekho emthethweni besiyadayisa elinye ilizwe laseNigeria bathi Nigeria bathini leli lizwe eDubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa indlela abafuna ngayo kubuyela umama nayo seKutswana uthi omama kumele baseKutswana emakhishini behole 1.5 1.8 1,080 pula inhlamba bafite sizwe simnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi mele bakulungise impela mele bakulungise impela bezithathe nje omakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlame ngakhona kwangenza ngami esikolo ngenyawo ngakhupha ama sandakhe bayonke besiqoma ama sandakhe lokho battle ke yeah Christmas khamba ama sandakhe yabona ngathi mangibheka izinto abagqoka enyaweni amajamba abo labagqoka enyaweni lawo ngabona kufana nokwami mayini kubhekile yabona kufana nokwami so ngendlela ababelodlame ngakhona laba abantu abayana kwangenza ngakhupha le wasandakhe kami ngihamba ngenyawo ngoba mbona ngani into abayenza emphakathini bazoyenza nakimi ukuthi nina wayengigqoke into efana neyabo ngoba bona kahle kahle abantu abana babe ngontando kayiphikiso nje into abafuna ukuyenza bayenza manje yabona so bangenza ngahamba ngenyawo esikolo ngenxa kwesaba ukuthi nina into yami igqokile enyawo yamasandakhe amagqokile enyawo agqoba abhala okufana nokwabo mabegqobele laba abagqobe khona kufana nokwami so ngizaba nenkinga ngimncane nginjalo ngigrade 1 ukuthi nina ngigqoke into efana neyabo bangishaye bangibulala ngoba bona bedume ngibulala vele abantu bakhona so hayi into elaphana into abanye ngihlukumeza ebusuku nemini ukuthi lelalizwe lizwe bani kahle kahle elila bantu abathule kangaka ngapha bechathazwa kabuhlungu kanje phela into esiyenziwe eZimbabwe kuyofana umuntu hlaye ukuthontisela iplastic every day maye kubona la iplastic akuthontisela wena uthule phela ukhale atwathi ungakhali futhi ufele ngaphakathi yabona ubuhlungu obuzwayo kumele uthule ufele ngaphakathi siza ubuhlungu ukuthi wenilanga lo muntu lowo uzathi sithethe naye zothula nje njengani suku zonke ngingathuli endlela acabanga ngakho umuntu naye lowo vele akabisele akenzini kodwa hayi one day lo muntu uyathi maye athontisela iplastic yachisayo ngoba hayi enough is enough sometime umuntu angihlukumeza kakhulu kumele ufike kuthini hayi ungasekufa yini afana nalokho kufana lokufa
Studio 7 linjani Studio 7 yazi ngisafuna ukuthi ngike ngithe amagama ababeli ngogawu ugawule into mele ezazi ukuthi ulindebele ulindebele and he'll never change ukuthi ebelindebele if lokhu ukutshona nje ethi ye kunje ye zama ukuvikavika evika into engalamsebenzi njalo into engamncedi ingalutho the only thing into umele beyicabanga amandebele ukuthi alikho indebele elisesitulweni esiphezulu parting yezalo what is causing that why bengakuboni kono amandebele they must move away from amashona temeka channel ngoba lokhu vela kuwasizinto abazi because amaparty amashona avula amaparty asebenzisa amandebele ukuthi bakhulume ukuze amandebele bavote mayeqede kubavote lamandebele bazimela labalala so amandebele kaphume ezimele wodwa engabi le ndawo ukuthi azahlupheka kumbe njani akulandaze mina ngoba lelani lizwe libuswa umhlobo othile kuphela kanti libuswa yimihlobo ngoba silabo sathi fika kona pa isaphi kubuswa umzukuso umshuthu ibuswa umtsana ibuswa whatsoever they don't care as long we are doing right if you are in the party so elezimbabwe libuswa lishona kuphela xolisa ukutsho njalo ugawule kazama ukuthi ekezibone lezinoka makhwapa umdala
lawo-ke bekungamazwi enulila balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indubo lokhu zelekana kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo umsakazi kamabonakude we-Al Jazeera. Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla lezanu PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga ezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba lamhlanje ntambama ngu 7:30 njengalokho esikwenza nsuku zonke.